Into ekhona okumele ukuthi sikhumbule ukuthi angiboni ukuthi uhulumende wezanu engakwemukela ukuthi asekele isinqumo sonesu ebesivele sithathwa ebesithathwa United Nations inkomo ngamzala umuntu ngoba uhulumendelo bayakwazi mhlophe ukuthi uma bengakwemukela khonokho obekufuna United Nations bayazibopha bona ngwabo ngoba amacala abawenze eMathebeleland makhulu kakhulu njalo kabafisi ukuthi icala labo lokubulala abantu beMathebeleland ukuthi umhlaba wonke jikelele ubekwazi ukuthi njalo ukwamukele ukuthi eZimbabwe kwaba le-genocide yinto abazama ukuyibalekela ngakho ke angiboni ukuthi eqinisweni ngabantu abangazibopha bona ngokwabo ngoba bayakubona ukuthi ukwemukela isinqumo se-United Nations lesi kutsho ukuthi labo ngabantu osokuzamela ukuthi ke kuhlolisiswe ukuthi into abasenza yona uchuku abasenza lona eMathebeleland kambe kwakutheni njalo sasoneni ngibona sengathi indikimba yendaba ikhonapho mfowethu ngoba abantu laba basenzele phansi kakhulu uyazi basibulele ngezikhali ngikhuluma ngembhobho bazosibulala mfoka Gandhi biologically uzakhumbula ukuthi kulesikhathi kusanda kungena igcikwane leAIDS abantu uhulumende nalo bebesithi bengakutesta endaweni zemashonaland bengakufica ukuthi ungumuntu olomkhuhlane bebekutransfer uya chief family yakho emashonaland bayakutransfer ubuye kobulawayo.
Sike sezwa unobhala obona ngezokuqondiswa kwembiko kuhofisi kahulumende umnumzana George Jaramba esithi yena okubangele ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasayini isivumelwano lesi ukuthi kukhona okunye uhulumende angavumelani lakho. Uthini wena ngalokho?
Kodwa ke into ekhona esobala ukuthi uJaramba usengezimithiyo iqiniso uyalazi ukuthi nxa bengasayina bayazibopha bona ngokwabo asikho esinye isizathu Gandhi esedlula khonapho ngoba kabafuni ukuthi indaba yeguground yonale ukuthi i-United Nations iyemukile njalo irekhodwe phansi kumbali as i-genocide yinto abayibalekelayo yonale. So ezinye izizathu lezi uJaramba angaba lazo kazibeke obale egcekeni sizazingenela sinye ngasinye sizihluze sibone ukuthi kambe into yakhe lomswane yini but okusobala ukuthi hayi usengezimithiyo nje umhobholo nje lo mfoka Gandhi akwakula lutho izizathu izozona izo zokuthi bayesaba into abayenza ngegugu round ukuthi labo bazazibopha.